So we see card is in the VOA in the belly.
Livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 1 Mpandula 2021 ngo Chris Gande. Indabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokupheleleyo ngolwesihlanu nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zayo zokuthi akhuphule iholo labo.
Kulaba balisi bethu abangamalunga esizwe sokuthiwa babotshiwe, abanye esizwe sokuthiwa sebedingakala ikakhulu izinkokheli zethu.
Inhlanganiso yabakumpentsheni ithi abantu asebatshiya umsebenzi bathwele gadalala ngokuma kwempilo ngenxa yokudula kwempahla lokudla ezitolo.
Imali yeNASA allowance sasithola abanye 80 abanye 100 kusiya phezulu, kodwa kwathi sekubuye i-new dispensation abathi i-second republic le yabuya ngekhulu batshintsha.
USenator Khalipani Phugeni webandla le-MDCT usethule umbiko osola owayengummeli webhinga ngahedalele phalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda, owathi kuphugeni labanye be-MDCT bengaba besetshenziswa ibandla le-ZANU-PF.
Umuntu omdala waze waziyangisa bakithi ku-Studio 7 kabuhlungu kanje uze ibambe ibamba phezulu indaba ekhohlwa ukuthi iqale kuphi. Iqale phela uMakhuphe efuna ukutshiselwa endlini ebizwa kuthiwa liNdebele, akabuyele emathebhela nakula Ndebele ezobusa eZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokupheleleyo ngolwesihlanu nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zayo zokuthi akhuphule iholo labo. Lokhu kulandela ukutshengisela kwamalunga alinhlanganiso ebulenjini ngalolu daba kanye lokubotshwa kwababalisi abalichumi edolobheni leWetsa izolo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli salinhlanganiso, yena othi ababalisi bazihlalele emakhaya ngoba bengelamali eneleyo yokuthi baye emsebenzini.
Okwenza ngithi umkhankaso wethu uphumelele okaRed Monday yikuba phakathi kwababalisi akade bevumile ukubomvu betshengisela ku-social media, abanye bakhona ngabazali njalo baningi ababalisi abaphathekekiwo. Lo hulumende ubonakale esetatazela ngoba kulaba balisi bethu abangamalunga esizwe sokuthiwa babotshiwe, abanye esizwe sokuthiwa dingakala ikakhulu izinkokheli zethu. Ngokunjalo, ngokuba amazwi kwethu uhulumente sesikwazi ukuthi into esiyenzayo isifikile kuye njalo isimhlukumeza njengoba yenevele engafuni ukutshela iqiniso.
Linike uhulumende umgwazo wokuthi alungise ingxabangxoza kwezemfundo kungafiki umhlaka 3 wenyanga ezayo, engekela kuyini elizakwenza. Kukanti kathesi limazise njani ukuthi kulo hlupho elifuna ukuthi lulungiswe.
Uhulumende simnike umgwazo wokuthi mhlana usiyafika mhlaka 3 September abe eselungisile iholo lababalisi. Ziningi indlela esizisebenzisileyo, sisebenzisa i-social media, izincwadi zihambile emahofisini akhe uhulumende. Kuvele emalangeni adlulileyo kube kwaba khona umhlangano phakathi kukaministri kwabameli bake Ministry of Education nabameli benhlanganiso zababalisi. Lapho kwakuvunyelwane khona ukuba abameli benhlanganiso bayedinga ukuba amalunga abo athini, izimpendulo zihambile. Kahle kahle imali esiyifunayo asifuna ukukhwezela iholo, sifuna bisele imali esasiyithola 2018 October. Imali okube encane yangikhona yabe yi-$520. Ngokunjalo imali lenxa ingekho, sesikhathele ukuzama ukuziqinisa sibonakale sisemsebenzini. Sesikhathele ukuzama ukumvikela yena uhulumende isizotha sakhe ngokuba sibe sisemsebenzini. na enga kulungisanga esikufuna mhlaka 3 asiyi emsebenzini lokhu kungayisukuthi sithi siya strike asenelisi kuemsebenzini akade belokhe bengunguna babone ukuthi ngempela ngempela umbalisi kenelisi kuemsebenzini ababalisi sebekuhamba ngezicathulo ezijekileyo bagqoka izigamba into esasingayazi vele ikhona bahamba bengadlanga pho ngoba nokumele babelokhe enceda uhulumente sokumele siphume dandakazi sibe sigcekeni kukhanya ukuthi hayi emsebenzini siyehlulekuka
khona ezikolo kunjani sikhuluma kanje njengoba zivuliwe
isimo ezikolo sibucayi abantwana abaningi sibabona lokho bekijijima emabhanga bezama ukuyabhadala ifisi abazali imali yefisi kabalayo ababalisi nalamhla abanye ade sebehambe bayaboleka izimali bayihlulekile ukuthola amabhasi ngoba amabhasi sizekuthiwa abotshiwe amabhasi la kuthiwa ngama-intercity aphuma isemakhaya la sizathiwa abotshiwe ukuthi adinga nemarenkeni impahla zokuzivikela ku-COVID ngengakhuluma phambilini ukuthi ababalisi bagqoke izigaba sigqoka khonoko okwakuvele kukhona kodwa kababalisi baza kugqoka besezindlini zabo phela ngoba bavele kathi sibasezindlini zabo abantwana bagqoka khonoko ababelakho umnyaka ophelileyo osokukudala umthetho we-WHO uthi imaski yaluphala kancathi nalokho esiyikhangele siyibona isaqinile bazithola ngo-January belokhu bezigqoka kathi singe-lockdown zivele seziluphele asikezwa uhulumende kumba sikaboni lapha anikeze khona amamaski
lo-ke ngumnumzana Themba Kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane uhulumende ubikwa isithi ukuvulwa kwezikolo ngomvulo kuqhubeke kuhle njalo iningi lababalisi belikhona ezikolo kukanti uhlezi esithi ukhulumisana lezisebenzi zakhe zonke ngodaba lweholo inhlanganiso yabakumpentsheni i-Association of National Social Security Retirees Trust ithi abantu asebetshiye umsebenzi bathwele gadalala ngokoma kwempilo ngenxa yokudula kwempahla ezitolo kanye lembadalo yabantwana ezikolo ithi impentsheni eholwa ngabantu laba ayeneli lutho isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Gideon Shoko utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi okubadanisayo ukuthi uhulumende ukhanya engafuni ukukhulumisana labo ngalolu daba
inkinga esilayo yokuthi yona iministry esidila ngayo kungani kayifuni ukuengeja i-association yethu sibona isithi yona iministry be-labor plus labo abe-NASA besithi libaningi kakhulu ngoba sekulama-forums amaningi awama-pensioners so bathi bona sebele nkinga yokuthi bangahlangana labaphi o-pensioner esibakhulumayo nxa sikhuluma e-NASA imali ye-NASA allowance sasithola abanye 80 abanye 100 kusiya phezulu kodwa kwathi sekubuye i-new dispensation abathi i-second republic le yabuya ngekhulu kwaba khona lokuthi khona batshintsha imali kade siyithola ngoba sasithola ama-US dollars i-100 US dollars yayimali sibili bathi sebengenile uminister of finance wathi yena ibhondi le-USA kuyafanana after some time watshintsha wathi yena bondi C 1-3 after some time wachinja wathi yena ibondi C 1-15 against user after some time wathi yena sisebenzisa i market rate after some time wathi bona sisebenzisa i auction so katesi e 1 US dollar is equals to 86 kumbe 85 ngithi 86 ngoba i 85 point something
katesi ungathi lihola mali
katesi opensionia abaningi sisithola about 3000 bond so ungakhangela wena ukuthi laphana ngangithola 100 US iyadlalwa ugwelegwele lapha ngoba kwadlala isitsotsi ngoba kwakufanele ukuthi khona laphana itshintshwa lathi sasifanele ukuthi sinikwe irate yona leyo kutsho ukuthi nxa ngangithola mina 100 kathesi ngangifalela ukuba ngithola 8000 ngoba multiplier i100 ngu85 lo so 8500 kodwa kathesi ngithola mina 3000 ungakhangela nqase sikhuluma ngama US dollars unga divide ngu 85 lo I think singthola about 8440 dollars when mina ngangitholani ngangithola i100 US dollars into le pension kaizange ichaye kuphela enasa yachaya even kuma private pensions nje ngathi thina abanye sasebenzela amanye ama company ale pension lawo ama company ayisiniki pension lawo ngomthetho lo owabuyiswa nge Second Republic a sa affectwa khona le pension zethu so kathesi sesihlupheka akakhulu ngoba sathathela imali ungabona ukuthi khona ngithola i 3000 ngangifanele ukuthi ngibe ngithola 8000 that's a difference of 5000
Umnumzana Gideon Shoko ngwenhlanganiso emela abantu abakumpenjeni iAssociation of National Social Security Retirees Trust ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi Senator Khalipani Phukeni owebandla le-MDCT usethule umbiko osola owayengummeli webhinga edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda owathi uPhukeni labanye be-MDCT bengaba besetshenziswa ibandla leZANU-PF uSibanda ukhulume lokhu kungxoxo ayenze leStudio 7 ngomvulo echasisa ngokwabelwa imali phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act okwenziwa ibandla leMDCT nguhulumende khona kwakumele kuphiwe ibandla leMDC Alliance ngoba liyilo elali lamalunga amaningi edalele ephalamende angena ngokuvotelwa kesizwe ingxenye yengxoxo esiyenze loSibanda ngomvulo
so ke kwathi ke uChamise seyalile wase sithi ngingathola bani engingasebenza laye yikho ke ukungenisa ngudlu omonzora uzathola ukuthi namhlanje iParliament kayiseseyileyani iParliament ka 2018 umuntu ongakwaziyo lokuthi wabuya njani eParliament ngoba abaningi bakhona ngabantu ababedliwe ngingakupha umzekeliso ukuthi khona uChief Ndlovu wayedliwe eNkayi North kodwa namhlanje nje uzithola engusenator uPhukeni wayedliwe ukuba ngumember of parliament kobulawayo kodwa namhlanje uzithola engusenator ngingababala bonke banengi sebegcwele eParliament okusokwenza ukuthi la iParliament yakhona iswele isisindo njalo lenhlonipho eyayivele ilayo abantu belayo phakathi nakwayo
leyo ke ingxenye yengxoxo esiyenze lomnumzana Prince Dubeko Sibanda owagxotshwa edalele eParliament libandla leMDCT Amazwi kaSibanda kawaphathanga kuhle umnumzana Phukeni uyibandla leMDCT osithumele umbiko wakhe ngomakhale khukhwini
Ngiyabonga msakazi ngikubingelele ngibingelele nabalaleli emakhaya indaba kababu Prince Dubeko Sibanda ibuhlungu yazi umuntu omdala maye bopha umdlambula ethu chai point ekhulume ngazi ekhuluma out of ignorance and out of abakubiza ngesilungu bethi bula foolishness ubula nje ubonthi umuntu omdala waze waziyangisa bakithi ku Studio 7 kabuhlungu kanje uze ibambe ibamba phezulu indaba ekhohle ukuthi iqale kuphi isiqale phela uMakhupe efuna ukuchiselwa endlini ebizwa thiwa lindebele akabuye lemathebela nakulandebele ezobusa eZimbabwe bethi bazomgugura wound besenza ihlaya nje ngento yobuhlungu kangaka lamanje sasebuhlungu kithi wayengayiqali lapho bemrecola bungavela ngabamrecola inkantolo lirula lethu ukuthi hayi uMakhupe nguye athi kumele athathe after babuthwa ngirayi angithi njalo inkantolo into esiyaziyo ukuthi umthetho sisekelo wenhlanganiso yethu wawutsho kanjalo so useyibamba phezulu la eyithiya phansi le ngoba yilaba abantu abangama collaborators abantu abasincindezelayo siyancindezelwa la ubhizi yena uthi sivula lapho esingatshalanga khona uthi yini esitshaliwe akangitshela ukuthi yini esitshaliwe yena leyo kuvuna angiyazi ngoba yilaba abantu abacabanga ukuthi bona ukuya eParliament uyazihambela wena labantwana bakho uthola imali uthola imoto uthola mina lo babuchief Ndlovu
Ndlovu asinjalo. Sizosebenza, sizosebenzela abantu bakithi. Ungahamba eParliament ubona ama debate sesiwayenzile, sesidebatile ngemfundo yabantwana. Ukuthi abantwana abathole imfundo esohlonzini oluphezulu, kakhulukazi abantwana basemakhaya. Kukhona kuloko kuthi iHansard ungahamba uyokubona, yikutshala kwethu lo baba Ndlovu. Lokho kuvuna angazi uvuneni yena. Angasibonisa ukuthi yini esetshenziwe la esevunile. Ngoba siqala phansi manje. Siyalwa sithi abantwana bamaThebeleni abafundiswa ngabantu bemaThebeleleni. Awuzukususa umuntu ongazi lutho ngezinto zemaThebeleleni. Umntwana athwala nzima ngesikole aphinde athwala nzima ngokufunda ulimi lukaTeacher. Akulunganga konke lokho. Amathuba abantu bemaThebeleni sithi awaphiwa abantu bemaThebeleleni. Lokuncane konke kwegolide okuvukayo kuziqhamuka abantu ingazi ukuthi baqhamuka kuphi. Bafike baphiwe kuthiwe indawo yabo bathathe badinge lelo golide bamine lelo golide basuke bahambe bethi imigwaqo ifile akula zikolo akula amaklinikhi akulani. Siyayilwa leyo nto eParliament kumanje ungabheka iHansard uzobona ukuthi mina ngidebatile ngaleyo ndawo. Ubaba uChief udebatile ngaleyo ndawo. So angimazi le kuvuna akukhuluma yena ukuthi kuphi. Asikho lapho. Imoto engihamba ngayo kumanje imoto ihambe engayithenga iTwin Cape yami anginayo le eParliament. So angimazi ukuthi uvuna akhuluma ngakho ikuphi. Thina sizosebenza la, sisebenzela abantu bezimbabo. Angazi sengihambe kangake nasi. Ngifonela ngabazali umhlaba wonke le namba abantwana abapasile ephukeni. INASTA izwakala ukuthi thini. Ngihambe khona ngiye kulwa ngile baze bangena abantwana.
Lo ke nguSenator Khalipani Phukeni uyibandla leMDCT. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abathathu kuphela ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose amakhulu amabili ababanjwe igciwane le-coronavirus ngasikhathi sinye. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu, 30,132, abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19. Asebehlatshwe ijekiseni le sebeyizigidi ezimbili lengxenye 2,582,705. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi imidlalo ethiyeneyo isizavunyelwa phansi kwemigoqo ye-COVID-19 ebalisa ukuba abayabe bephatheka kuyo bamele babe behlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com libika ukuba oyingumphathintambo wezabelo umnumzana Ignatius Chombo udingwa ngamapholisa ngemva kokungayanga emthethwandaba izolo ukuyathoniswa icala lokugqoka ikepesi yebandla lezanu PF yena asexotshiwe kulelo bandla. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani, salibonani kumagumbeni omhlaba, magumbeni omane omhlaba. Bantu beZimbabwe kuStudio 7 kanye mbingelela nabo abaphathi bethu, laba abasethulelayo inyuzi ezinhle, ezinhle eZimbabwe, ukuthi omunye lomunye azizwele. Njalo silamalungelo ukuthi lathi sikhulume esikuzwayo, lesikubonayo. Mina ngiyagqugquzela, ngumama uMancube ePlumtree, ngiyagqugquzela ebantwini abatsha, abantu abatsha, buyani lina eliphandle kwelizwe, buyani lonke lina bantu abatsha, lizorejista ukuze ilizwe leli liphume emanyaleni anje. Buyanini ekhaya lizorejista, lingakhuluma liphandle akulanto ezayenziwa, buyanini ekhaya. Siyakwazi ukuthi lisebunzimeni kathesi ngenxa ye lockdown. Buyanini lizomeseka omunye wenu, uNelson Chamisa onguye olikhokhela layo ukuthi liphume ebuzimeni. Sithi phambili ngaye umfana, thina singomama siyameseka ngoba sisi iZimbabwe yathathwa, asikaze sibone ubuhle bayo. Uyani siphume eGibhithe, uyani silincedise bantwa bethu, uyanini ekhaya. Thina sithi chete chete Chamisa, mana ngebizo lelele elithi MDC Alliance ungatshintshi. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani kuStudio 7, ngibingelela abasazi beStudio 7 kunye labalaleli. Mina igama nguKazi Lothando Maseko, ngokuhlala ngilapha eBotswana. Mina nje kuphela ngididwa indaba enye kuphela yaseZimbabwe. Yakuthini manje babhizi bathi bona kula ma-by-election. Kanti ke wayi nxa bethe kula ma-by-election bevala nge-COVID-19. Hayi phela naleyo umthetho ye-COVID-19 makayisebenze ngisho la kulabo abayibo abarecola ama-councillors abe kwengabantu. Ngani ngoba phela abantu thina sekhethile abantu bokuthi bakhona ukumela abantu. Kanti ke nxa kuthiwa bayarecolwa kubuye kuthiwe sokusebenza i-COVID-19 akuselakhetho. Kanti ke manje kusuke kwenziweni. Ngoba phela abantu bayahlupheka ngoba nxa bezifakela abantu babo kubuye lina selisithi liyarecola. Asisakwazi ukuthi kwenziwani nomthetho lo kawusebenze phela kulabo abarecola. Ukuthi ma kunje ngalesi sikhathi akulo ozarecola omunye. Makusetshenzwe kunjalo abantu bakhethwe ngabantu. Ngiyabonga.
Kakhulu ngaleyo gabi ubuhlungu nxa kalukhunya ngayo abantu abangabapolisi bengazathina ngazangabe kumpublic mapolisi abantu ubuhlungu ezosabayikho khona kancincane akuthi inhlungu ezawuthi umntanami afakwe engigeni kuthiwa ngigigi hliziyo yomuntu onjani ukuthi umntwana ufake engigeni lalingiga umgigi umgigi azathi hliziyo yomuntu onjani njani ngibuhlungu nxa kukhuluma lolu daba ezobuhlungu kakhulu ngashaywa namanje impilo yami angithwali ngigoma ekhanda angithwali inkuni ekhanda ngingumuntu nje kanimajina ohlezi lendoda ekuthatha ungumuntu ongathwali lutho ongathwali umgomo esenzeni sikhangele ukuthi umnxeze wenu umuntu okhangele ukuyancedisa omunye kungumuntu nje ongohlala because of i-corona kodwa into ayikhuluma ngale yasisolela ukuthi ngiphathile
Studio 7 njani basakazi lebalandezi ngiyalibingelela ngiyalibingelela ku-Studio 7 laphana sithi hayi sihamba la upresident wethu Nelson Chamisa tshintsha guqula izenzo basadlala abantu bezanupf zanupf must go
sanibonani ekhaya ku-Studio 7 linjani hayi siyaphila kakhulu bantu benkosi siyaphila eyi ngiyadinga bafowethu ngicela usizo lapho ngisindiswa mahlangu lo okhulumayo ngikhuluma ngiseBotswana ngidinga umfowethu mna wami uLouis Mahlangu ongabe esazilanga bekhona shoa bantu benkosi ngicela ncede ebe ngikwazi mina ukuthi use-South Africa and uhlala e-Alexandra e-Q so kangela ama-details akhe kangela numbers zakhe zefoni so bengicela ukuthi ongabe lolwazi bantu benkosi enisize kakhulu ngiyamdinga lo muntu kakhulu shoa ngiyacela abantu benisize abanye bangaba bamazi ngokumbiza ngoLusto abanye bembiza ngoAnele abanye bembiza ngoLusto mina engikhulumayo bangazi ngokumbiza Sindo abanye ebenge esazanayo nje Katrifal babe sihlale Katrifal trip 137 cork flight so zazohlukana lomna wami it was 2012 but saba lama communication ngaba kwazi ukuthi sekuhlale Alexander Q from there hey angazi ukuthi ngingambona njani ende ngisendisame ngendlela zonke sengihlekile abangani bami bemphila labo kakhulu e Katrifal ke ngabizo ngumafa uMethu ngotrymobe bembiza ngostiriri ngukhondri bembiza ngomanimani uEdwini uSidekara angabe bazi nje ngabe nomele number yaphakathi kwabona labo uAbi uTrimo uStirili uMafa uMethu uBekara uKhesesto Phesi ongabe le number nje kumbe yabona laba bantu shwa ngicela ngisize kakhulu endingi number naleyo ozabe elayo kumbe ozabe lolwazi kulombongeni eSouth Africa engikwazi ukuthi kuthiwa behlala lombongeni lo munye kuthiwa ngumbeki but umbeki kangimazi engimazi ngumbongeni wakona ama-twins ema-11 lapha so ongabe ololwazi ngicela ukuthi embambe ku WhatsApp number yami eBotswana +26773528681 Sindo eBotswana inamba yami yena le +26773528681 ngiyacela shuka abantu benkosi ngiyacela linisize ongabe lolwazi enisize kakhulu ngiyacela sihlobo zami ngiyabonga
sanibonani ku Studio 7 linjani sikhona hayi nathi ayikhintwe embi endabeni leka mnangaka yokwenza ukuthi induna kube yizo ezingumelana nalelo daba lomphuqazi ayihambi kahle ngoba yabona thina ngapha ku WhatsApp ikakhulu WhatsApp uyolo hlupho ngendlela zokwethuselwa so mangabe bebuya induna sezizobatshela ukuthi bayavuma bayethuka bayesaba ku WhatsApp mhlelo ngiseli nje ngoba ngathi bawukusaba waya ayikho into ekhona ngavele bethiwa yikho lokho yikho lokho bayesaba nje nelungelo lomuntu nje kalazi uma ngabe kuthiwa ungathi nangwe MDC so licala lelo lokuthi why wena ngwe MTC WhatsApp nje kuphela into engiyibonayo lokwezindawo yebo ayakho kholo kodwa WhatsApp kulolu hlupho hlelo wethu set so njengamanje nje ngokuthi indula izozophatha so sezizo izobuya izotshela abantu ukwenza abantu bavume beyithuke besathi ngoba izilongo sokukhuluma efini induna sibuya kumgabe tobane nalomnana so mangabe sevele sibuye kanjalo nje vele nje sizaba ngeinto abantu sezaphila kanzima WhatsApp lo hlupho kakhulu ngawo lezo zinto zona lezo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden izolo wethule umbiko wokwamukela amabutho avela kwele Afghanistan esithi kazisoli ngenyathelo lokuthi amasosha la asuswa kulelo lizwe ngemva kweminyaka engamachumi amabili. UBiden uthe wakhetha ukususa amasosha la kulokuthi impi iqhubeke ngoba yayingathatha isikhathi eside. Ukuhlaziya udaba lweAfghanistan sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Ye, abantu bangazula uBiden ukuthi kunjani kutheni, kodwa ke iqiniso lakhona sibili okumele lingabe abantu bayalizwisisa ukuthi kwakungakhangelelwanga ukuthi uhulumende lo oweAfghanistan owayefakwe yi-America incedisa for 20 years, wayengaphongunxibilika nje aphongunxibilika abantu kuvele kuhle uthiwe Taliban khonapho bahle bavele batshaywe itwetwe bonke bahle bancibilike wonke umuntu lo president wakhona hle aphume elizweni abaleke khonapho masinya masinya angikhole ukuthi ukhona wayekukhangele khonapho. So iqiniso lakhona likuthi loba bangaze bamsole lowa kabamsoli, but mina kakhulu ngisola bona abantu beAfghanistan bona ukuthi kati bona babezethi kuzama njani, babebhonga ukuhlalela ukuthi bazagcinwa ngama-American mjokotho bengazimeli bazilwele bazikhangelele ilizwe labo njengokwazi kwabo. So-ke lapha eqinisweni ukuthi abantu balapha nje ukuthi bayathanda ukusola, kodwa-ke nxa kwakuyukuthi kwazokuvunyelwe no-President Trump khona ukuthi bayasuka loba ungaze kube ngabe nguye uTrump ngabe bayachiya futhi ngokufanayo njengakhona lokhu okwenziwa nguBiden.
Udaba lona lolu olwe-Afghanistan ngokubona kwakho alusoze na lubangele ukuthi umongameli Joe Biden anqotshwe kukhetho oluzayo?
Yeah, hayi, angithi ama-Americans ngabantu abatshintshatshintshayo, bantshintshe uhulumende, batshintshe lokhu, batshintshe lokhana, bangasola lokhu bahle batshintshe khonapho. Kungenzakala ukuthi kube ligodi lakhe loneli, kodwa-ke kungasikho ukuthi uzigebhele igodi lakhona. Eqinisweni ukuthi ulandela lokhu okwakuvunyelwene njalo la ukuthi kati khona nxa kungasacinanga kuzacina njani. So kungamkhosta ama-elections, kodwa kamboni ukuthi kukhona okunye angakwenza. Ikuthi angithi amabandla lamabili engingakusola mina, ngisola wona ama-Democrats ukuthi khona nxa kuyukuthi bona basekela u-president wabo, umkhokheli wabo, kufanele ukuthi bangayekethisi, bavumele ukuthi ku-next election umongameli wabo abe ngoJuan.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa leStudio 7 ecingweni esedolobheni leDallas eTexas. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokupheleleyo ngolwesihlanu. Inhlanganiso yabakumpentsheni ithi abantu asebatshiya umsebenzi bathwele gadalala ngokuma kwempilo. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.